Sika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 6 kuzivandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzima ngoba kathesi ngithakalikhali ukuthi ngikalisele emabhukwini. Abantwana bathathwa amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi. Ngoba ibhuku elinye libiza $1.50 lama 32 pages.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kuthi abazali labo bakhala ngemali yama-school fees.
Ezempilo zicakathekile kangaka, kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi bazi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga irenti, kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi wehluleke ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lakho kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu. Bathi njalo uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe layo seyamemezela ukuthi amalunga ayo kasoze aye ezikolo ekuvulweni kwazo. Ngakolunye uhlangothi abazali abaningi bakhala ngokuthi indingeko zabantwana besikolo ezifana lamayunifomu, ingwalo kanye lama-school fees kuyadula kakhulu. Sixoxe lomzali osenkayi umnumzana Methuseli Dube.
Baba Nkomo kuzima ngoba kathesi ngithakalikhali ukuthi ngikalisele emabhukwini. Abantwana bathathwa amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi. Ngoba ibhuku elinye libiza $1.50 lama 32 pages. Umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25. Laba abanye bafuna omunye ufuna 11, omunye ufuna 9. Singakangeni ku-school fees lakuma-uniform.
Ama-school fees wona aminjani le ntengo yama-uniform?
Intengo yama-uniform yasuka ibiseza ama-$10, kathe siyibiza ama-$54 emakhaya ngapha. I-school fees sikuqansile besiku-$15 siye ku-$25. Abe-secondary sibe kuma-$75 besuka ku-$30.
Uza kwenza njani pho Dube?
Velazela plane ngoba kwalapha imali endlayo ikwanisa ukuthi engxenye omunye ngimnika ngu-form angu-5. Ngibe lokhu edinga imali yahlupha ekhaya vele kayitholakali.
Abanye abazali esigabeni bona bami njani, bathini nxa ukhulumisana lapho?
Sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho. Ngapho uyakuthi udinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana. I-ballpoint mboniye kudola kathesi $10.1. So vele uhlupho lwakhona lukhulu. Akule singathi uhlezi kuhle, hayi kunzima.
Uthile ukuthi abakho bathathu, nxa usuhlela kuhle imali yakho, imali edingakalayo emntwaneni munye, ungayihlanganisa yonke, uyabufuna malini?
Mbona ngani i-special owe secondary uthi ukuthi ngiyabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikole konke kugwanile. Laba be-primary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yamphica ingqondo ngoba ayiningi vele isindlulele kimali sangu angisayikwanisa. Njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi.
Osesecondary lo ukuform bani?
Uya kuform 2.
Abe-primary ke?
Abe-primary ulo grade 7 lo grade 2.
Uhulumende alubana elalele isiphathamandla bona obaba uMnangagwa, kuyini ongathanda ukubatshela khona?
into ekade engabatshelana besicela ukuthi alibabazela especially ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona ukuba zahamba bonke esikolo bazama ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni ke akho zikhona inhlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifaka amabhuku ezikolo konke anokwakusenzakala kudala kanti kwakhonjanga kudala sasifithi ibhuku lingaphela uhambe uyejinsisa kodwa awuzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enjwa amabhuku khathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo.
Umnumzana Methusele Dube ngumzali olabantwana abathathu abaya esikolo sixoxelaye esenkayi.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukukhalala umsebenzi kwamalunga ayo kuyaqhubeka. Odokotela laba bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika njalo alungisise ukusilela kwemithi ezibhedlela. Umkamongameli Emmerson Mnangagwa uke wakhulumisana labodokotela laba ngeviki edluleyo ebancenga ukuthi babuyele emsebenzini kodwa kwehlula. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Pepe yena othi uhulumende kumele aphange alungisise udaba lolu ngoba umumo oqhubeka usiba mubi ezibhedlela.
Umumo sezibhedlela ulusizi sibili ngoba abantu nxa bephathekile bayabekhangela ukuthi bakhangelwe ngabodokotela labomongikazi. Ezempilo ye ziqakathekile kangaka kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi kwaziwe ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga irenti kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uyehluleka ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale kumbe njalo umntana nje uyehluleka uye esikolo uxotshwe esikolo ngoba yena kuthiwa kaye emsebenzini uyekhangela ezempilo. Kuba ingozi ke ukuthi umuntu onjalo asebenzeke ekhangele impilo zabantu nxa kulalokho okumkhathazayo. Isikhathi esiningi siyasibone nje uzwe kuthiwa udokotela uphambanisile wathungela ke isigelo phakathi komuntu akade operata. Bonani ngezinye izinto zakhona eziyabe zidala khonakho ukuthi umuntu ingqondo yakhe ke iyabe isele emuva elenhlupho ezimhluphayo ngoba akaholi okwenelayo. Okwesibili kubona ngani ke kuluhlupho lapha-ke uhulumende yikuthi uhulumende wethu-ke uhulumende ongalaqiniso eZimbabwe sikhuluma ngemali esetshenziswa eZimbabwe eyiyo uhulumende asitshela yona yiyona leyo imali yakwamanye amazwe ikakhulu i-United States dollars. Ungakhangela i-budget kahulumende weZimbabwe ibhajetwe nge-United States dollars kayibhajethanga nge-RTGS kayibhajethanga nge-bond. So ngezindlela ke nxa i-budget kahulumende isiza i-US dollars akudingeki ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi lokho kutsho ukuthi khona labo abaqhatshileyo kufanele ukuthi abaholise nge-US dollar ngoba i-budget yakhe i-US dollar. Okwesithathu okufanele ukuthi sikukhangele-ke ukuthi hayi eZimbabwe ungakhangela-ke kuba lo hlupho lokuthi uhulumende ubesesehluleka ukuthi alungisise uhlupho lwakhe nabangani bakhe abe-China abayibo abatshona bethatha imali e-US dollar beyihambise e-China. Wasezama ukuthi afake i-bond note. I-bond note-ke selidale uhlupho olukhulu olokuthi-ke nxa ukhangele zemkhonomi labantu abasebenzayo abaholayo akula-ke osekuthakazelela lokho okuthiwa i-bond note. I-bond note siphongubanjwa-ke ithakazelelwa yilabo ebabhenefithayo kuhulumende ukuthi bahuquluze-ke imali zabantu ababethengisa impahla zabo ngaphandle kwezi.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho?
Lungalungisiswa-ke ngokuthi-ke kulalabo asebehlale kakhulu kuhulumende ikakhulu esisukele labo esuka empini sebephelelwe yimicabango ngabe bayafikelwa yibuntu babekwazi ukuthi sebephelelwe yimicabango. That's why kuthiwa khona umuntu angafikisa 65 years kufanele ayephumula. Ungakhangela eZimbabwe uhlupho olukhulu esilalo abantu abasifusayo abayibo abaphambili yibo abalama 65 years and above. Njalo bene 65 years and above zasitsho ukuthi bonabo yibo ababusa kususela ngo-1980. Umnotho weZimbabwe wawunganeno ngo-1980 sithatha ilizwe ku-UDI. Khathesi sebewuchole bawuchola kodwa lokho bebuya kithi besithi bona-ke bangalungisa lokho abakudingileyo. Eqinisweni ukuthi amaZimbabweans ngokubambana kwawo ngabakunanzelela ukuthi laba abantu i-experience abasinika yona ngeyokubulala asiyokwakha.
umnumzana Abednego Pepe ngumgcini sihlalo webandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ningumayikhobe ontanga ngiyalamukela nonke kuhlelo lwethu lwakuqala lwalonyaka umnyaka ka 2019 happy happy new year. Namhla kuhlelo siseHarare sixoxa lomnumzana uZenzo Nyoni olunga elenhlanganiso obizwa ngokuthi Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa mayelana ngezikolo ezikumele zivulwe ngolwesibili. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, unjani?
Ngiyaphila bhuti, kunjani baba?
Hayi siyaphila, singakaqala uhlelo vele ngizathi happy happy new year nangu 2019 sifikile sonke amhlophe.
Siyabonga, sibongela ukuphila nje.
So bhuti wami, yini umbono wakho mayelana ngalokho kwenzakalayo eZimbabwe nxa sesixoxisana ngezikolo ezivulwayo?
Okay, ngiyabonga mfowethu. Engingakutsho kakhulu is very pathetic ngoba isituation yelizwe i-still drawing yaze iyagalela ngezinye indlela ezihlungu. Kakhulu ngizwela abazali nomphakathi nje kakhulu nalabo abasakhulayo abasathi basezanzana abantwana of which ilizwe lethu kalitha sivumele ukuthi sibe nabantwana ukuthi abasakhulayo benze izingane ngoba ngani? Ngoba ungakhangela mfowethu Mike i-situation yelizwe currently isimo simigubi. As we speak esingakhangela ukuthi ama-teacher mina ngwani represent organization ye education and unemployment forum of Zimbabwe ngibona angani amatithala alilungele lokuthi astrike asikhangele ukuthi sithi umbaliso osuka kokulawayo kuzamele agade efundisa eshongokwe uzayithatha ngathi imali compared to isalary yakhe and then isalary ka teacher also khangele naye unezingane emele azihambise esikolweni abantwana kumele ababhadale esikolweni indlela lapho yakhona emfundisweni kumele adle ethile futhi nabantwana abanye ngapha ukudla sesibuya sesikhangela kakhulu kwezomphakathi ezweni sikhangela abazali ungakhangela ama-stationery shops amaningi asithenga isa izinto nge-foreign currency and it is serious challenge kakhulu kuma-parents ukuthi wona benelise ukuthenga ama-requirement wonke ayesikolo and this situation it will contribute i-pass rate kakhulu yama-students ukuthi ibe low bazafeyila mthi ngoba most of the children bazogcina besiya ezikolweni bengala ma-requirements afanele enje ngamabhuku adingakalayo ezifundweni zabo.
Isisekelo sombuso siyasho ukuthi ukuhamba esikolo kusukusela ku-grade 1 kufika ku-grade 12 noma form 6 kulilungelo lomuntu wonke. Ubona ngani konke lokhu okwenzakalayo kuyathinta na amalungelo abafundi abaku-grade 1 kufika ku-form 6? Njalo kuyini okumele kwenzeke ukuze kube lenguquko?
Iqiniso umfowethu ngesimo esikhona umphakathi kumele utshengisele ukuthi ungikhona awuphathekanga. Utshengisele ngani? Ngokudemonstrate mbele ama-teachers sihlalile mbele abantwana izikolo manje zivulwa bonke abantwana ngabe kuya ngani as an organization lokho ngeke ngikufihle. Abantwana beboycotte isikolo ngoba ifilesi ukuthi umntwana ahambe esikolo engalama requirements njengamabhuku ayenele.
Kodwa Zenzo, ukutshengisela kuzabasiza kanjani ngenxa yokuthi nxa sesikhathi se-exam sesifikile ukupasa akapasi ngenxa yokuthi akafundanga?
No. I think a point of correction. Ukutshengisela kulilungelo futhi in the constitution. Ukuya esikolo lakho kulilungelo in the constitution. It's our democratic right to protest ukuthi we need i-education ukuthi ibe suitable for everyone irregardless of the situation i-government is responsible. So I think it is important. Ngoba kuyafanana ngathi uhambe esikolo Putnight akula kupasa uzaba khona because umntwana abangala ama-requirements abazali benemithi to raise i-foreign currency ubhaya amabhuku afunakalayo.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi abazali bayakhalala besithi imali yokuhlawulela imfundo abalayo, kodwa uzabona ngesikhathi lapho isikolo sesivulwa umntwana uyahamba esikolweni. Ubona ngani lokho kuzaphinda kwenzakala na ngolwesibili?
Obviously njengomzali angezeke uhlale ubukele umntwana engaye esikolweni eBeaufort. We know very much well ukuthi abadala they will struggle ngayo yonke indlela to make sure umntwana abahambe esikolo.
Hayi Zenzo, ngikuzwile kahle bhuti wami, kodwa isikhathi asisavumi ukuthi siqhubekele phambili ngalingxoxo lamhla. Siyabonga ngokungena kuhlelo bhuti wami.
Ngiyabonga futhi Mike, thank you so much baba.
Mthokozo omuhle, limzwile umnumzana uZenzo Nyoni. sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo lwethu labasakhulayo kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili. Uhlelo luzabe luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Asihlanganeni khona. Hayi ontanga, isikhathi du sesiyo ngibangoyi olivalisayo enjabulo. Igama lami nguMike Hove, singilishiya ngeke ngisithi libe ngosuku oluhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, siqhubeke ngenhlelo zethu singene kolwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Zingana masiko wenziwe manje ngelobaba mkhulu babelobola
zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngabantu abazendisayo. Sele sibone uzokuthiwa ke umtakazibani sengaphingaphi uzihambele nje sezihlalela le ndoda. Kambe kuvame kanganani konke lokho? Ukuze sihlaziye lolu daba silonkosikazi Sheila Sibanda, siphinde njalo sibe lobaba uAlbert Ngulube. Akuyiqaliseli indaba nkosikazi Sibanda.
Abantwana ukuzendisa kathesi siphila kwenye iplanet, I think. Cause abantwana bakathesi ngake ngakhuluma nawe nale into esiyikhulumayo. Ngababuza ukuthi why sebekhetha ukuyazihlalisa beziyendisa kungazilandelwa amasiko like amasiko ethu ukuthi esintwini kwakuyenza njani ingoma yakhona. Abantwana baphendula bathi khona i-problem why besiyaziyendisa is not to say baziyendisa. Abanye bayahlala labantu okwenzela ukuthi beyazane abantu befundane. Ngoba ukuthathwa ngumuntu lingakayazi bathi esikhathini esinangikho kugcina kusiba lama-divorce.
Baba Ngulube, uyinansi indaba.
Ngiyayizwa leyo ndaba, uqinisile kodwa umama mayesho kanjalo. Uqinisile naye ngivumelana lakho lo. Ubona wami baba, omama bamanje awufuni ukuthi uhlale naye isikhathi esikhulu. Ngoba ungahlala naye isikhathi esikhulu labo bamanje, akazi lisuka yabona sekuthi yabona. Sesitheni nonke, simjwayele kakhulu eyithola leyo. So manje kungcono kanti ma ungekho duze kwakhe, kuba ngathi kuba yisinyane yabona baba. Ngasawu mama la esho ukuthi ayisalaphi into yamanje.
Ye, so ke nkosikazi Sibanda, pho ke ukuzendisa khonoku siyakubona ukuthi sokuvamile kakhulu. Manje pho kubanjwa njani?
Ukuthi ukuzendisa kulakabili. Kunokuzendisa kokuthi indlala. Yabo. Omunye umuntu ukuyabe kuyindlala yikho seziyendisa. But kube lokuzendisa kokuthi kulokungahloniphi. Yabo abantwana sisabatshela ukuthi kumbe anti abasalaye abantwana isikhathi esiningi sisachithile abantwana sibafundise ukuthi mabe khula kufanele kulandelwe njani kwenziwe njani lakhe njengoba ngisisho ngithi abantwana bakathesi bathi ukuyahlala lo muntu ukuthi umuntu uzube mazi ukuthi noma sumletha sezokulobola ngumuntu eliyazanayo umuntu ongaku-abuziyo umuntu onjani liyazane no. Ngoba esikhathini sinye umuntu wayekulobola nje kuthathwa kuphela noma su-abuser wakuba nzima ukuthi ubatshela ukuthi umuntu lo uyanihlupha ngoba umuntu yalo uyabe sokulobolile. Ukanti-ke ma usumazi umuntu noma sesithi uyalobola uyakhona ukubamisa abadala ukuthi umuntu lo asuye umuntu lo asihambisana.
Mhm. So-ke uyakhuluma lapha-ke unkosikazi Sibanda baba Ngulube nxa ebeka sibili uthi obabakazi kabasekho lapha emphakathini kunjalo yini?
Hayi ukuthi abasekho ba bakhona kodwa isimo yiso sesiphoxa ukuthi kuze kube njalo ngoba omama nabo yibo sebethuba sebedlala ngakho yithola leyona kanti usuka wena uyimisele ngomama umama yena ebeseyibonele ukuthi hayi mhlambe impilo eseyiphila isekho ngcono la ibisiyashiya uvilele phambili yayithola leyona abanye kusuka yebo kuyikuzendisa abanye kusuka ukuthi basuka seke kwenza ukuthi isimo sekhaya sisuka singabanga kahle babeyithola leyona. Bebethela yezale leyo nkathi basuka bephekhwa yisimo sekhaya.
Akugqibe khonapho-ke nkosikazi Sibanda.
Ye mina ngithi esikhathini esiningi thina obaba labo abaqoqa labantwana babo labafana labantwana abangabafana omama labo sibe lesikhathi labantwana abangamantombazana okwenzela ukuthi umntwana noma esihambise siyayende bekwazi ukuthi umuntu lo kufuze ehambe evela ebazalini kulotshole khona kwanamasiko ethi siwalandele ngoba kusithi kugcina abantwana sebengena kwezinye kwezidakamizwa lani ngoba amasiko ethu asisawalandeli sebe siyaziyendisa la kubantu bama-drugs lani begijimisa imali.
Ngiyakuzwa baba lokho kushiyoyo ngumama kodwa ngoba vele isimo abantwana bamanje baba ngiyake ngize bethi thina obaba yithi esifundisa abantwana izinto ezinjengalezo. Abantwana bamanje kakhulu amantombazane abhema wonke labazenzeka ama-drugs yini bazenzeka abaye bakufunda esikolweni bese kuthiwa thina obaba yithi sibafundisayo.
Lo ngubaba Albert Ngulube ukhona ngaleke kwele South Africa. Siyabonga kakhulu baba Ngulube.
Okay, ngiyabonga nami baba.
Ngithathe leli thuba njalo ukuthi ngibonge unkosikazi Sheila Sibanda ukhona ngaleke eBhilitane.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu.
Woliba lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKeeps Dube silale.
Kangele zinyezi siyawazi namasiko wami. Kangele manyama bayawazi namasiko wami. Uwawusenziwe mandu uwawusenziwe abadala.
Sibonge ke ijahe elidala uKeeps Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo labalaleli lababukeli njoba umnyaka uqalisa ngitheke sikhumbuzane ngeminyaka le esesiyiphilile lale elandelayo. Sizathola ke ilizwi lethu encwadini yamahubo 90 ivesi lika-4 lelika-12 lapho okufundeka khona kanje. Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile nanjengomlindo ebusuku verse 12 sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Leli lizwi ke liyasibonisa ubukhulu bukaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba lapho ethi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho wena muntu kuye injengezolo eselifiphele. Ngenye indlela uNkulunkulu ukhuluma ngokuba umnikazi wesikhathi usibambile esandleni sakhe ulako ukwenza lokhu afuna ukukwenza ngempilo zethu lanxa thina singananzeleli. Yikho kuverse 12 kuthiwa sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Imvama ikuthi nxa njengoba umnyaka uqalisa silezinto eziningi esizibalisayo esithi sizakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Yebo kambe kuqondile kunjalo kodwa ke ngaphezu kwakho konke inhliziyo ehlakaniphileyo iyakwazi ukuthi ibale izinsuku lezo ngokuhlakanipha. Kuthi encwadini yezaga zokuqala ivesi lika-7 umesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, izikula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo. Ngenye indlela lapha ilizwi lithi xa sisesaba uNkulunkulu yilabo esiqhaza kona ukuhlakanipha. Sidanxa sesibala izinsuku zethu sithole inhliziyo yokuhlakanipha. Inhliziyo yokuhlakanipha ngenjani kanti? Inhliziyo elokuhlakanipha ngesaba uNkulunkulu kuqala, eyamukela yazi ukubana isikhathi lakho konke okukhona ngaphansi kwelanga kusesandleni sikaJehova. Inhliziyo lokuhlakanipha ngenza ukubana umniniyo waleyo nhliziyo labanye bakwazi ukubana bangabantu ababunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Xa kule nhliziyo yokuhlakanipha ukuthi kule nhliziyo yobula, eyobula yona lesizwi lencwadini ezaga ethi inhliziyo elobula iyadelela ukulaywa. abantu abangafuna ukuthelwa ontamo lukhuni amahlongandlela abantu abazimisele ungahlalisani kahle labanye abantu abangamesabuye uNkulunkulu abangamhloniphiyo abanye baze bazenze uNkulunkulu baphansi ngobana besithi bahlakaniphile abanye bathemba izinto eziningi ezijiyeneyo kodwa uNkulunkulu uthi inhliziyo lokuhlakanipha ibala izinsuku zayo ngonanzelelo ngobana isikhathi leso siphiweyo kayisiso sakho ngesikaNkulunkulu sisesandleni sikaNkulunkulu uyatsho uthi ungaze ubona usithi wena lokhu kude kuyata sikhathi eside yena uNkulunkulu uthi kini kungumzuzwana nje okunye othi wena lokhu kungumzuzu kuye kungaqhubeka kube yisikhathi eside okusala yikuthi isikhathi sokuphila sisesandleni sikaJehova abaphilayo abafunde ukubala iminyaka yabo kuze bazuze ukuhlakanipha banxase bethole ukuhlakanipha bakwazi ukuthi lapha abaya khona xa sebevele bazalwa sekuseduzane ngobana konke esikwenzayo sizakulandisa ngeyinye imini zama ukubana umnyaka ka-2019 ube umnyaka lapho ozazama khona uzuza inhliziyo yokuhlakanipha ngomqalo kuwesaba uJehova kuze ubone izinto zakho zihambela kahle isikhathi esikaJehova uNkulunkulu umesabe konke kuzahamba kahle
kuyiphethe mfundisi
thixolungileyo Jehova nimandla wonke emnini wesikhathi sonke xa siqala umnyaka ka-2019 sinike izinhliziyo ezizabala izinsuku zethu sithole ukuhlakanipha singabi ziyona iziphukuphuku neziwula eziyatholakala zibalisa zisenza izinto ezingalalo uhlonze empilweni zethu lalaba abanye sihlala labo sicela ukubana usinike inhliziyo yokuhlakanipha ngokwesaba wena nxa sesesabe wena okunye konke kuzokulandela ngojesu kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngiyibonge lami njalo ngifisela abantu bakaNkulunkulu umnyaka ka-2019 omuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sele themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Manjana Junior, the big animal, ehlabelake kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.